Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpalakazi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Imizamo kahulumende yena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Ukuqhubekela phambili kuhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Uma lemanini 500,000 la kunamuntu ongakutshela ukuthi uyavela laphi, uyavela kuyiphi budget. There's a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathi intambo bakarhulumente yokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba eleMorocco lizangena kwisigaba se-World Cup final. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, zezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokuphehla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana nsuku zonke. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumende yena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokutsho ukwesabela olakho kipsh ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphandulwa aliqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even eSouth Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la yilo hlupho olufana naye leli hlupho undaba lwamagesi loni lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa imizamo kahulumende ikhona imele lathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa ngathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinesidube asomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile ngako ngesho kumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwayo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibilokunye okumangalisayo ayisoze iqanjulwe futhi njalo.
Kungumlando kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebe betshuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe lendlela kakhulu yokunqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphenge uyibobelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza kanjalo imisebenzi yakhona iqine ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqine futhi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo even into ezenza into emgwaqo imali nje yasibela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kuyilungise ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulisana nawo.
UMnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo. Udaba lwemagethi lokhu elikhulunywa usokunyekezi. Kungenzeka na ukuthi konke lokhu okukhulunywayo okwamawindimila awegethi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa? Hatshi, lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho. Ilizwe lethu selithele nzima ngokuswela ugesi. Kuyatshengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akulalithaba ngalento sokuphambanisa.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga. Kwathini konke lokho baba Mgwenya?
Iqinise ukuthi leza uthi wakhona umnumzana owucinga chizayo wayenike nje izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda akula nto yaphumelelayo into imali kanyamalala. So itshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithatha elizweni imali yemithelo kungelalikho eliphumayo iqinise ukuthi laba abantu ababuyisayo labo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje izweni hathi abantu ngikholwa uzweni sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Mgwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana uTinus Jivayo ube ngaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathi ntambo bakahulumende yokuthenga izindlu. Athi ibandla le-ZANU-PF lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lepalamende inkulungwane ezingamatshumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Hathi amaqhubaqhuba emali iyanikwa abaphathi ntambo bakahulumende. Banikwa nguhulumende ingxenye yesigidi $500,000 umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa $350,000 umuntu munye ngamunye. Umnumzana kuchachaphulu omele inkulumane ejale lephalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Esizo uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance beqoqa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract ethole ukuthi isebenze lesibela asuye mali yokuyajayiva kesi bane kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele izithenge either i-land basically for housing. So kumele ngithenge i-stand esaziyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele njalo uphalamende anytime yangiyona ibuyize ethi ngiprovesa iyabe ngisibeke ukuthi kuzikhona. So ngingabonakala ngingathekanga leyo asset yezempitshe i-agreement kodwa okunye esasikubone ukuthi mina nginje this is not the first one. Ikhona yezimoto nesayijiwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhoti besisuwa ukuthi zikifele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi kwakuthiwa sinikoliyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ukuze izolo osalo sizingawuphila i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala.
Ye kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha.
Ye izikwelede kuzakwenza ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani kuzakwenza ukuthi bangazibhadali. Ubuhlungu babudube ukuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uphula nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe kuthiwe hayi kakungene uNcube kumbe kungene umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uphula kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuzi ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye esibili. Uzathi ephuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yona leyo ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge-Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye lapha-ke uNcube akuthiwe babaphula ukuthi selikwelede impondo kaDwayi amaNdebele atsho njalo akunjalo yini
bawethu iposition zethu ibusize ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ize-collateral abenze kelokhu abangenza khona mina ngesikhathi selefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali ngoba ngizokhuluma i-point of four zokuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhona i-$200 That is a valid point because I'm never born with the Lalasilu, which is the only thing that is in a comfortable way. So, over a weather and a good chance to put in the other way tomorrow's office, always as long as there is in the land. So, I will end because I couldn't even have a reason to the Ivan Kama, Nunshi, is not a loan.
Izanu veli shagani pega kulu iya kwa zuchi kungatua sebe piwe imali uzulu rasoze kumpate kato winto kwa kwa njalo ifokasu nga inanzela ka hiko egutini abantube zanuba 500,000 kuchua hii opposition iteta ma 40,000 isi kemwe izanu izanu kwenza deliberately kuti ibopani sabantu inusila njalo itibabo panisi inusila njalo kulumegi nga ufagwe ikiluane elisha emlonye so kugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kakusakhulumeka ibikwazi izani khona ukuthi kuza kwenzakala ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge 40,000 then yona izani singathi justified ukuthi vele antibona ngomaluta vele ngabe 3500,000 zokungathi kuqondi so yikubotshaniswa imsila ukubotshwa izayeki so kumele uZulu avule amehlo abakhuze ophulu labo kumele abakhuze kona abese khuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili
phose lokugcina abaphulu
ye mina ngifuna ukusho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho ukujokisa ukuthi ishipu iyaphendula imibuzo yesikhiwa bathi i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi abaphesi conference uze bachathisa ukuthi kuhamba njani thina sihloko silayo unendeza sibona kulungile ukuthi uZulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala imali emalini ithi 500,000 akuna muntu ongakutshela ukuthi yavela laphi yavela kuyiphi ibhajeti there's a problem kumele kubuzwe izabona ngebhajeti debate imibuzo yaleyo uminista werekhodishi kukhona nekudidi kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo ama 500,000 so forth kawaphiwanga kuphela amaminista aphiwa abantu abaningi kakhulu imali eningi akwaziwe ukuthi ivele ngaphi so ndizabona ukuthi asilazo kizayeli ngoba sizababuza ethi imali ivela umthonjeni owavunyelwayo olegitimate so angeke kube yinto esivalayo ukuthi sibuze imibuzo kodwa le imali engaziwayo ukuthi iyavela ngaphi kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngaphi
lapha lizwe umnumzana ngokucacaphulu ilunga ledala lephalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le-Studio 7 Sangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika yelemelika uqala ngolwesibili e-Washington DC. Ukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikahulumende labane mayelana nezomnotho lokudlelana nelemelika. EleZimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Chaba. Umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe ele-Russia lihlasela ngamandla kwele-Ukraine lapho elathuthuna khona izabelo ezimbalwa ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele-Ukraine i-Kyiv selibhidlise izitishi eziningi zomlilo kagesi So isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Kwa Mathe siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabikelela Mthembo nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko?
Kubaluleke kakhulu ungananzelela amasiko ayikithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku social media. Masovuselela ku social media kusuka ke kube yintsha le kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu. Kodwa singabuyela muva kunabantu abasemakhaya lufani Binga kubonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yokuvuselela ngamasiko loba ngongabatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala. Sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kulendawo okuthiwa yipupu lapha kwakuthabalalela khona ungathi ubuthwakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthi awukusesandlwana imlando abahlala beyenza every year. So lathi singabantu bakomthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela, sayibona emhlahlandlela sivuthiwe. Kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe. Njengamanje kungu-December so November yisi sikhathi sepupu esibaluleke kakhulu. Yizinyanga zokunyamalela kwenkosi yobhengu lo fanele ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana.
Yes, siyakuzwa Gubalanda sibili, kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokhu?
Yintsha thina yizinduna, kanti induna umsebenzi wazo ngowani? Umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto. Umsebenzi wazo yiwona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo, ezigodini zazo. Yona le intsha leyi esemakhaya eyiyo ingabamba lokuyana kuzalunga konke, because manje ngananzelela thina esegoli yithi kuphela iqeqebana esibhizi kakhulu sizigataza, kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokuyana. So ngathi azisawazi umsebenzi wazo. So yikubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele zizifuqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe, igadaki ivuselelwe, kungabi imhlahlandlela kuphela.
Yelo ke ngubaba uNkululeko Gubalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa Gubalanda.
Badala
awathini ayawutshela wathi salulandela.
Salulandela.
Koma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlange namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngaphi njani isesandleni sakhe. Namhlanje ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi lakele unanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungaza ke utsho ukuthi umuntu lo unje. Lokuthi ucabangane nxa ezielaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elo mfanekiso okudalwa nguNkulunkulu. Ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu, kodwa ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe yena lo umuntu uyawucabanga ukuwacabangene kakhulu mikhonokho akukhulumayo. Emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. Izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali, ngoba umzali yena ngokwakhe bongashiyelo ahlala la egumeni kuphela, kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bebengabazali bakhe. Akula mntwana owayelelungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengaveli nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala. Manje okwalezi nsuku ngathi sekungokunye nje, ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla. Kabasakwazi ukuthi bazikhibe ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana bathandekayo. Sengitsho lasemagumeni, umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo, uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho ke uSolomon wakunanzelela khona lokho, ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye, inkulumo vele zihlala zikhona, phela impilo yikukhuluma, ukukhuluma impilo. Kodwa abesesithi ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo, etshengisela ubuntu, etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu ya khonapha emakhaya besilwa, ingaba yindoda lomfazi, ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya, ingabe ngomakhelwane, omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo, abesephendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka, kodwa ke okunye ukuvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulabo abakhulumisana. Nkulunkulu asizeke, asikhulekele. Nkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo, singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, kithini kanani?
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho.
Njengamanje ngise St Joseph Mission la esigodini saseKhezi kuze nje nomfula uSmuke.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi, ngekuhlukaniseke kancane nje half Plumtree half Khezi, kulapho ngidabuka khona khona la kwela semathojeni.
Ye, wena ungumunye wabasakhulayo, akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi, kodwa nokho siyaphila. Singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 kuze abantwana balale bezile phela.
Yes, ngathi sihlanganisa njani ukuthi abantwana behle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi uqine khona mhlambe ekulimeni, noma nje imvula zibuye zisiphoxe nazo, ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibilwe ngaphindi yenze la ekhaya. Siyalima mhlambe masivulile ke leso sivunikane esincane, bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni, okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini kulapho? Kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu, ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile, siyalima phansi kuhle, siqine kakhulu futhi ekufuyeni. Ngempela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyeni, siyafuya impela, bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Yes, sizokuthiwa-ke le nkinga yamasela sibili atshontshe inkomo, sokume njani khona?
Isimo sobusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba, sihlupha kakhulu isimo sobusela ngempela, amasela afike qathatha amasela hayi nokuthi abasantshonti bayayithatha imfuyo yethu, le nkinga esibhekane nayo kakhulu. Kodwa-ke ngakusho kugcwala umlomo ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu, abaphathi bey'ndawo, singathi nje uhulumeni wendawo, uhulumeni wasemakhaya, sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni, singaba nobaba uBhango, ubaba uChisi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha. Sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelakuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusilamaqembu amane kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantsho zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele-Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo uButhelezi Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba lokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, it's a 50-50 chance. Kangela the first semi-final Croatia and Argentina. The styles of play are posanga na hambelana. They are trying to build from the back. Ngale both teams are playing. I transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco has a better chance to reach the final, and perhaps maybe lift it. But someone would say, "But things are more enthusiastic." You know? So I'm vouching for Morocco Croatia final, and perhaps luckily for us, Morocco might.
Umdlali wenguqu uPhindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to and they survived endaweni ezikhusha. France ngiyayibona sibili, angiyibonile impact yayizulu, but hayi game lani ibi-bias u-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo angibone ngani lo. I think we will use the nature because we don't know what I mean. Very well, come. I'm only an enemy. I don't mean to retire. I will come.
Umunye njalo umqeqeshi wabasakhulayo uAnele Nyati uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kuningi elingakufunda elizweni leMorocco.
Morocco they went back but just some footsteps are what from a developmental side they are doing something over there. Women's football they are doing something there. But just they have a target for 2024 which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So which means which the moment we still have we still have what you call progression. And with those FCWs we can retrace with so I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as well as a nation. I think ZIFA and SRC they can reach a consensus as a whole because it is what we need. Zimbabwe qualifiers. Chef still have more chances that we can qualify. Given we want slot as a pure for Africa. So I think in a nutshell, what I'm saying is we need to have a blueprint as a nation. So our blueprint leyo siyilandele.
Imidlalo yesigaba sesemifinal iyaqala ngolwesibili mhlazili 13 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona le-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba sesemifinal azadibana kufinal ngensonto mhlazili 12. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kuyibe uthelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo ukuqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi nesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Wanenga abantu abakhangele ukuba eLemoloko lingangena kusigaba se-World Cup final. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukeli@studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202-465-0318. Ngizaphinda njalo +1 202-465-0318. 0318. Ulibhalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.